kathi sasikabilayo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto yobuhlungu naleyo, besifisa ukuthi nga already on groove le ekhulunyiswayo lali ekusekusileni ngasezindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempila kahle kukhanya ngathi ukuhamba kwasinanzelela ukuqakatheka kokuthi lomkhuhlane yingozi bani ngabe sifisa ukuthi khathi ezinjoba sokunje aluba sesile center lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma womhlanga. So ke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulu umganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lomkhuhlane ukhona and sokusegcikeni ukuthi usungenile. Asisawucabangeli asisawuzweli kwezinye indawo. Ngokunjalo ke sicela abantu bahloniphe khona kwabakutshelwayo iWorld Health Organization labezempilakahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlala ezindlini into yokuqala eqakathekileyo. Abantu bahlala ezindlini, abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kwenu siyasebenzisa ama-sanitizers lana okuthi labe sihambe kuwona sigeze khona ukuthi kuhlonipe sikunanzelele. Abantu sinanzelele futhi nxa kudingeka futhi sesingena endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impuphu yokumnyana khona abantu bazame futhi ukuthi bafake nakhona kokufakwa ama-mask. Bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephumeza ezindlini zabo abananzelele ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane lo siwuvikele khona ukuthi akubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzelele ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwalowo mkhuhlane.
Umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo. Zithini izakhamizi ngalolu daba?
Njengezakhamizi kule nto esizinanzelela, okokuqala ukuthi bonabo abezempilakahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokubana abangenele bencethana lo muntu esekuguleni kwakhe beyangakwazi ukubulawa kuyini. Besikhale ukuthi khathi esibahle beze ukuthiwa yi-self quarantine. So kufanele bona abantu babe babone ukuthi babaleke ebantwini bazi-isolate baze batheste kubona liba right. Akubheleli khonapho even ama-family members abakagudlana lawo sokuyinto efananayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufananayo babe ku-self quarantine. Labo baze batestwe akubeleli bonabo enxele labonabo abasebenza amaphalaza kuye bamancetha ukuthi bagoqele sisidumbu siyebekwa labo ngokufana nayo bese kulandelwa nje i-chain yonke ukuthi kambe owabugudlana lo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku-self quarantine baze batestwe babuyele ebantwini.